Sogu iskati sembiko yenu.
Usezo wazalwa umntwana uyellow born yellow born okhuluma ngiyalibingelela lonke sizalwane zeZimbabwe kanye lani lina elisiqathele uhlelo lwestudio 7 ukubana sizwe ukubana sesizalwe umntwana omtsha uyellow born into enhle. Oh siyabonga siyabonga ibizo elitsha namhlanje sisihlupheka ngebizo namhlanje selize laphuma ibizo oh citizen coalition of change abahlali beZimbabwe abamanyeneyo siyabonga ibizo sizayavota kahle ingxenye abantu abethu bangabuya besuke konke amazwe ezinkalweni zonke zamazwe bebuye ekhaya abantwana emva kokuhlupheka okungaka kangene ujaha kangene kalingene ibotoboto kalingene umfana omtsha uzakhipha abantu elizweni lasegibhithe sesibona ukuthi sesiseduzane lomfula sesizawuchapha umfula uKenan siyabonga
ngibingelele kubasakazi bestudio 7 bonke igama lami ngihlanhla isibongo moyo ngisegoli ngomsebenzi engithanda ukungidlulisa nami ebantwini bakithi ngapha komthwakazi ukuthi abantu abake bazinuke amakhwapha bazi ukuthi abantu bafunani empilweni abantu bakithi bayalahleka basetshenziswa yilamaphathi aseHarare fokuthi bathole nje isinkwa esingapha ngakithi komthwakazi abantu bakithi abayeke ukulahleka ikhaya labo likhona iMRP emele umthwakazi wonke abayeke ukufuna ukusipunfidwa abantu bakithi abavuke emaqandeni isikhathi siyahamba abavuke emaqandeni abantu bakithi bayeke ukulandela amaphathi aseHarare ngoba bafuna ukuthi nje balale badlile abavuke emaqandeni abantu bakithi ngiyabonga
Sawubonani basakaza abahle kwestudio sise. Ngibingelela lonke igama lami ngokulithemba Zimube. Ndoda ezalwa lapha eNanda. Ngithi inkosi yomusa ibe lani lapha elikhona. Ngibeke nje umbono omncane ukuthi ake sikhulumele lo mthwakazi. Ukuthi ke yenze indlela yokuthi thina sonke singumthwakazi. Singabantwana sisizwe sikamthwakazi kube nendlela yokuthi singakwazi ukuvota noma singabe sikuliphi ilizwe njengoba mina ngilapha eGoli engikucelayo nje ukuthi nje ngelinye ilanga sike sizibone singumthwakazi sivota sonke nini bakithi sivotela inkululeko ngoba inkululeko yiyo esiyifunayo sikhethe umuntu onguye uyakusimela jikelele singumthwakazi into esilimazayo ukuthi thina noma kungathiwa kuyavotwa sizibulalayo ukuthi asivoti ma singazibona sivota nje noma ungabe ukuphi noma usegoli khona sizibone sivota singajabula
Salubonani kustudio 7 njani bengicela ukubuza ukuthi elizweni laseZimbabwe njengokuba kwazwakala ukuthi inkomo zabantu basemathibeleland north south ezakwamthwakazi zatholakala zabonakala ukuthi ziyatshontshwa mapulazi nabantu bathi besiyazidinga baba lokuhlaselwa batshaka balinyazwa bagcina bebalekile so kwenziwani ngalawo masela ngalawo bantu bamapulazi abatshontsha inkomo zabantu ukuthi noma sokwazakala kuthule nje ukuthi zwi kwenziwani ngalowo mlandu kwenziwani ngalezo nkomo zabantu ezatshontshwayo ngiyabonga okhulumayo ngumathambo kekesi
emnyakeni omutsha sibonge bakithi njani kustudio 7 a siyabonga bakithi siyabonga kakhulu malo beliyibambile laphana nje ma ngabongela nje abasazi ongabalandelayo lapha engibacabangayo bengibathandayo ntungamilo ntunkankomo ochris gandi lapha labomama lwakojeremaya umlondolozi ndlovu ezra jesus rwanda lo astasia ndlovu lo mavis gama bonke laba nje zintatheli zethu bakithi odifa laphanobhango odube siyalibongela lonke madoda labontembe siyalibongela lonke labo bathabile omasuku lapha umama thabile basuku labo sithembekile emhlanga Hayi ungathi ningayibamba bakithi abanye singababalana.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.